esiwuthakazelela kakhulu ngoba sibheka emuva sibheke ukuthi imisebenzi yethu esiyabe siyenza kanjani, njalo siphinde sibheke ma sibona ingane zethu esiyabe sizifundisile sesisezindaweni ezinhle eziningi besebenza kahle, sibona ukuthi hhayi impela siyabe sisebenzile njengoba bethi i-noble profession, sibona ngezithelo zawo.
Siyazi eZimbabwe kule nkinga eziningi ababalisi ababhekane lazo ezigoqela iholo eliphansi lokuswela izinto zokusebenzisa ezikolo okusuke kuphazamise kakhulu imfundo yabantwana. Nxa uqathanisa ukwenzakala eZimbabwe laseSouth Africa, mahluko bani okhona?
Ma uthi ngibheka ngesikhathi lapho engangifundisa khona eZimbabwe, into engaqala ngayo ngabe ngiqathanisa nge-standard of education. IZimbabwe ingabe ihamba sibile ebunzimeni ezintweni ezifana lokuthi ababalisi basuka baya kwezinye izindawo, labantwana basuka eZimbabwe buya bezofunda eSouth Africa. Yabo lokhu sakhanya ukuthi insalela yakhona eyokuthi basendaweni once upon a time ele standard of education ephezulu. So ma uyiqathanisa bakhanya ma befika lapha bayenza kuhle kakhulu, but khonoko nje ukuthi ababalisi basuka bagcwala yonke indawo, sabona ukuthi iSouth Africa isibhenefitha kakhulu emandleni ababalisi okumele ukuthi ngabakhulisa vele ilizwe laseZimbabwe. And yikho sokuna kusenza lokuthi standard of education eSouth Africa ikhanye isingani iphezulu or iyalingana leZimbabwe, kodwa yena isebangeni eliphezulu ngoba kulama resources wonke ama qualified teachers ayeZimbabwe amele befundise ekhaya yowagcwele khona phe South Africa.
Senke ngakutsho lokho ukuwe baba Spanda, kodwa ngithanda ukukuphinda njalo uZulu elalele. Wangifundisa njalo mangikhangela emuva ngiyaziqhenya ngawe, ngithi ungomunye wababalisi engibathakazelelayo kakhulu engizahlala ngibaphakamisa empilweni yami. Ngalokho ngiyabonga.
Hayi, lami ngiyabonga Mr. Nkomo, ngoba lokhu ngikhumbula insuku zethu sedombodima ma sasihamba lapho esifika khona sihamba sikoqa nje nge-literature. So lami ngiyabonga kakhulu ukuthi bendilokhu ngisacommunicate lawe Mr. Nkomo.